kwebulawa yo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona but akungabe labantu abaningi balawo umkhuhlane lo but siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wosifudo siyawona then kulamatesti ayayenza ukuthi sibone ukuthi ikholera yini hayi khathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenele kobulawayo kodwa ingaba yiningi iyaqalisa kuyafunekekanda ukuthi vele umuntu a-isolate siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana labanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lowo uyathulelana so siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele sichwanise ukuthi sibanike i-treatment yabo khonapho
abantu bengabona njani ukuthi sebelomkhuhlane wekholera
umkhuhlane wekholera uyakwanisa ukubona umkhudo lowo diarrhea leyana umkhudo wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irice water futhi irice water is two no amanzi akhona ayafuma niyo yasitshengisa ukuthi leyi ikholera
kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane
ukuthi abantu bahlanzeke bageze izandla bangahamba izimbuzi ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla badle ukudla kuyagudumala nokuthi okugandayo kodwa futhi sifuna ukuthi izibi bazilahle kundaweni yazo ukuthi isihlaba sikathekile nokuthi balahle izibi endaweni yonke yonke kodwa futhi sifuna amaveji sibili bayagezise ukuthi bayadla kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kobulawa vele amanzi ethu vele asupa ayahamba so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakwenza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera
liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane
hayi kathesini ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa but siyabona iyazama sibili ukuthi imredise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi kodwa kathesi vele siyahamba sinika abantu amawutada sithi amawutagada ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igani leli lekholera so amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi iwutagada la maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi siyanika akhona so vele ihulumende vele iyazama khonoko.